Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ngokusiphathela indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 Mfumfu 2022. Ibizo lami ngukeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi, ubugqwetha kuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo.
Abahlali baka-Ward 4 bensiza laba ku-Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa idemokrasi ama-human rights ngamakhiwa kodwa bayakhetha.
Abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wokuhlukumeza abakulumsebenzi. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lezomculo elithi Mawiza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abahlali baka Ward 4 beinsiza laba ku Ward 2 eMatobo esigabeni seMathebeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansila kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo achaywe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF balimala kakubi kulesi sigaba ngesikhathi bekhankasela lolu khetho. Kodwa abezanu PF bathi labo batshaywe. Oncintisa emele i-CCC Ward 4 ensiza umnumzana Augustine Gumede yena othi utshayiwe wadilizelwa impahla utshele uNtunkamili Nkomo we-Studio 7 ukuthi uZulu lokhethi thibele kulumango. Uthi lokhu kulakho ukubangela ukuthi abantu bengayivota kusasa kumbe ukuvotela ibandla elibusayo ngoba besesaba ukuchiselwa imizi lokuchaywa izanu PF bengavotela i-CCC.
Ngaba sikhuluma nje ayi umume umi ngamazwi. Sigcwele ukwethuselwa sichayiwe sabulawa imizimota kwabulawa i-property yami yonke baze bazangena lekhaya kimi. So hayi umume wakhona hayi labantu bayaphiwa ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethele ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye bangavotela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakuchaya sebebona lokwenzakale esigabeni kimi icandidate. Ikho kunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe icine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe iproperty yendlini yonke bangene le ndlini wabulawa amawindi indlu yonke kwabulawa imota yami yabulawa wonke amazenge bengilamazenge ama-spestas phandle angu-20 abulewe wonke ama-solar panel akulanto ekhona endlini so sengumuntu oqala kuthi ongamisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola eMelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku 2000 ingadlula 2000 yusi ngadlula to 3000 sengibala la damages emota konke lokuyana kungazi ulasibili ungangena la ku 3000 or 3 point something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Ngibabonile baba abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe ukuphawa abanye bakhona bebefake ama-maski abanye bakhona kodwa vele siyabazi bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlula angaza ukuthi akulandele ongayenza wesesakuthi uyakhlula
lithi ngabezano PF kodwa bona baya kulandula bathi babachayiweyo
hayi baba umuntu ohlakaniphile uphela uyakwenza konoko thina sichayiwe manje baqamba ukuthi thina besizichaya sizo singena lezibhedlela langaphi ngapi thina sichayiwe kwalinyazo lempahla zethu konke okunengi kwenu konakele sa reporter lezekhi ayithatha inyathela lapho kuhle kwasijenisa obani ukuthi izekhi la iyathatha uhlangothi
uZulu wesigaba sakho ozavota kusasa kukhona ongathanda ukukutsho kuye
engithanda ukukutsho kibo yikuthi bakithi siyethuselwe ngicela ukuthi lingabi lesiye buyani ngobuningi benu sizovota livuye ngobuningi benu ngoba asilandlela yokuthi singababisela njani ukuba khawulisa lathi yikuthi sibachaye kuxa ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle ziyampondo wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphizane endaweni yethu ngoba izani umbulali yabulala izani ubaba nkomo injengenje edlimzwane yayo yathi usayinika ukudla ufice sidlimzwane ayisizweli idla thina igangada thina pho ke angazi
umnumzana Augustine Gumede ngoncintisayemele ibandla le-CCC kukhetho lokudinga ukhansila ku-Ward 4 ensiza kusasa. Untungamili uphinde waxoxa njalo lesiphathamandla sezanu PF ensiza umnumzana Malaki Nkomo. Yena othi akula kwesaba ukukhona kulumango. Nkomo uthi ibandla le-CCC lesaba ukunqotshwa.
Yathi umumo umumo oqondileyo, umumo orayithi, umumo ongeke wenza ama-elections angabi khona. Nangoba nje kube nesahlakalo esisodwa esenzakaleyo lapho sibone khona abantu bengani bayaxabana besethuselana amabandla ozomabili ngoba lelabezamphezi nabe-MTC ngathi nabe-TPC kuvele kuphambanisana bona bebodwa bekhona ngale kodwa kwaphanga nje amapholisa angenela endaweni yangkhona ukuthi ungabi lokuthi lodlakela kusetshenziswe kukhampeni ngendlela e-right.
Kodwa abe-TPC ngitsho le candidate yabo bathi bachayiwe badilizelwa impahla ngabe bandla le
iqiniso elingaba khona ukuthi kwezombangazwe omunye nomunye uyabe ekhuluma ekhayelele icele lakhe ngokubona kumbe ngokuzwa kwethu nangokubona kwenzakalele kwi-ground kwenzele kuba izanuPF ibe inomhlangano wathi laba abe-TPC babuya beqonde lapho okubuthele khona abantu abezamphezi baba ngabantu ababagolombayo bekhuluma lokhu nalokhuyana okungayisikho okufaneleyo bakugcine kutshunula abebandla lezamphezi basesithi hayi siyeke beni thina silapha ngoba thina sibhujile ngaze kezinto emapholiseni lizahamba netheki ukuthi khona emleja lapho esikhona sibhukhise ukuthi nasibe sikhona nabanaba sekengani babalanda so ukuthanda lokhu kungaba yindlela yokuthi njengabantu nje bekupolitics abantu abayikenza isicalo lapha nalaphana kodwa asingeke sithi thina yinto esesingayithatha sithi sivikela ukuthi kube nokhetho kumbe singamemezela ukuthi khona lolu khetho alisabanga free and fair ngenzela ukuthi amabandla wonke omabili abe setshengiselana ukuthi ngubani ongubani ngesikhathi esini yikho amaphosi athi omunye nomunye aza athenze umhlangano akube nendlela yokuthi omunye nomunye ubhukisile endaweni
kuyiwa votwa nje kusasa babankomo kukhona yini ongathanda ukukutsho kuzulu wensiza ovotayo ngoba abe-TPC bayakhalakhala bathi kulokufuthelana njalo kababona ukuthi ukhetho luza kuba ngolukhululekileyo
sengathanda ukubana ngutsho yikuthi veyokuqala khona kumbuzo ouqale ngawo babathi udlakela alivunyelwa kwezokhetho okwesibili ibandla le-TPC lilelungelo lokuthi bana nalo likhampeyine lingene kukhetho ngendlela eqondileyo nangendlela futhi njalo esemthethweni okubana uma lithe nalo lakhampeyina ladinga ukuthi lisekelwe ebantwini alikhuthaza abantu bazohamba kusasa siyebona ukuthi ofunwa ngabantu ngubani ngoba ngale ndlela uma abantu bezachasa ukukhalakhala ukuthole ukhetho alisoze liqonde ngendlela ukuthi sokube nalokhu nalokhuyana mina ngakutsho kubandla le le-TPC ukuthi ukhetho selukhona lukhona kusasa abantu babo abatshela abantu babo bohambe bayevote njalo nje amapolisa asekhona ukuba nakhangele ukuthi akula muntu ohlula izomunye ivoti yomuntu yi-secret ngaze kwesikhathi khona umhlosezelo wathiwa lokhu nalukhona but ebhokisini ungena wodwa nxa ibandla le-TPC lisithelani abantu sesiza kubona phela kusasa ngemva kokhetho ukuthi khona abantu bavote befuna omunye nomunye ungena ebhokisini lakhe siyevotela ibandla ngiyabonga ngani ngikani ngiyafiswa so ukhetha ukuqhubeka phambili
Umnumzana Malagi Nkomo ngowebandla lezanu PF esigabeni sensiza. Limuzwe ixoxa ecingweni loNtunga Mili Nkomo o Studio 7. Ekunanzeni usuku olwe Africa Human Rights Day namhla abenhlanganiso ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu bakhuthaza uhulumende ukuthi amise umkhankaso wakhe wokwenza kube licala ukuqhuba imisebenzi yokulwela ilungelo loluntu elizweni. Bathi njalo imisebenzi yabo ivikelwe isivumelwano samazwe abensundu ese-African Charter kanye lesisekelo sombuso seZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi eZimbabwe limanyana lamanye amazwe awezwekazi labensundu ukunanza usuku olwe-Africa Human Rights Day likamhlaka 21 Mfumfu. Encwadini yabe Zim Rights ethunyelwe intathelizindaba ngumqondisi walenhlanganiso umnumzana Dzikamayibere bathi bakhathazekile ukuthi eZimbabwe liqhubekela phambili ngokungahloniphi inhlelo zamalungelo oluntu eAfrika. Omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni upha umbono wakhe phezu kokunanzwa kweAfrica Human Rights Day.
Sisikhangela nje kwalese Zimbabwe kusegcekeni nje kusobala ukuthi ilizwe laseZimbabwe kungasenani ukuthi nalo nje liyipart and parcel yaleli charter, kodwa yona ngokwayo ayilondolozi amalungelo la abhaliweyo, njalo kayiwakhuthazi ngoba ukwenza wayo ilokhu ivala isikhala leso esisetshenziswa nguZulu ukuthi akhulume amalungelo akhe njalo ilizwi lakhe lizwakale.
Wengeza uNyoni esithi kusobala ukuba eZimbabwe likhuluma okunye ngomlomo kodwa lenze okwahlukile ngezenzo zalo.
Okuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyayeyisa le charter ngokungalikhuthazi. Uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa ukhuluma ngomlomo esiya esandleni sokudla ngapha ngasenxele asuke esenza ezinye izinto ezitshengisayo okutshiyeni lalokho okukhulumayo. So into ebuhlungu, into edanisayo ukuthi asiyiphambili njengelizwe kodwa sileke sibhoda sisendaweni eyodwa angathi singabantu abalohambo abalohambayo kutshebetshebe.
Kwasekelwa ngomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uDr. Felix Mafasbanda.
Abalandeli ama-human rights balandela lokho abakufunayo. Ngesinye isikhathi uzakuzwa kuthiwa i-democracy lama-human rights ngamakhiwa, kodwa bayakhetha. Singabuya eZimbabwe, omama bayatshaywa, abayabulawa ngama-political parties, bayabanjwa uganyavu. Lezi nsuku siyakhala u-Honorable Tofa, umama ongabatwana ensiza etshayela ukuthi uncengana labantu ukuthi bavothele ibahlakhele CCC.
Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe eyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo, uthi inkinga zeZimbabwe zizolungiswa nguZulu waleli lizwe.
Kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani, njalo iphila ngani. Silokhe sesilama research amaningi esayenzayo, sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepjani. Sijala ukuzwa President ikhuma abantu ukuthi ibantu wokura wagowukura uyabe khuluma khonoko yekuthi siyabhala ama-documents sikhulume kodwa kungela action, kungela citizen agency.
Ingcwethi zokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zikhonona ngokwenziwa nguhulumende ukuhlukuluza bonke abaveza imibono ehlukile kuleyakhe, abagoqela intathelizindaba, inhlanganiso ezizimelayo, abamabandla aphikisayo lezinye inhlangothi zempilo ezikumsebenzi wokulondolozwa kwelungelo loluntu. Imizamo yokuthola umbono kahulumende yehlule njengoba ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini eye WhatsApp umphathintambo wezemithetho oyisiphathamandla njalo seZanu PF umnumzana Ziyambi Ziyambi. Ngezikhathi eziningi iziphathamandla zikahulumende ogoqela yena uZiyambi zihlala zivikela ukubunjwa komthetho wokulawula umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo owe-PVO Bill, zisithi lezi nhlanganiso zisetshenziswa ngamazwe athuthukileyo ukuphambanisa umbuso weZANU-PF njalo esebenzelana labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule okusemthethweni isikolo sokuqeqesha odokotela ekolitshini leGreat Zimbabwe University eMashingo. Ikolitshi leli elibizwa kuthiwa yiSimon Mazorodze School of Medical and Health Sciences ngelesine lamakolitshi kahulumende aqeqesha odokotela kweleZimbabwe. Amanye agoqela ele University of Zimbabwe, iNational University of Science and Technology, leMidlands State University. Kusenjalo okwamanje ilizwe likhangelane lodubo lokuselakala kwabodokotela labongi abahlezi bekhalala umsebenzi kanye lokuyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe ngenxa yokungatholi iholo eleneleyo. iStudio 7 ixoxe lomnumzana Joseph Chuma, omunye wamalunga eCentral Committee yebandla leZANU-PF, othe bemukela ngenjabulo intuthuko enziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Njengesithembiso esayenzwa kumongameli wethu oweZimbabwe ubaba uMnangagwa ubana sikusukela engena ehofisini sokutshintsha amagiya sesisuka entweni zokupolitika ngezikhathi zonke sesingena ku-developmental attitudes and gear.
Singathi kuyini okusitshengisela ukubana sokube lentuthuko kulokhe kumongameli uMnangagwa athatha intambo bakhokhela isizwe?
Uyatshengisela ke ngendlela aseyenze ngayo since engenile embusweni sesibonile ukubana ulokhu ezama ngamandla ke wonke ukubana lungisise izinto ebezingalunganga. Khangela imigwaqo iyakhiwa, khangela amadamu ayakhiwa ngobuningi bawo, khangela amagetsi kuyazameka ukubana lawo afakwe abe khona. Nanku iwange unit 7 lo unit 8 uyakhiwa, kusakhulunywa ngale kubhadoka egoji ngale lako futhi konke lokho.
Namhla umongameli Mnangagwa uhambe wayavula kusemthethweni ikolitshi eleSimon Mazorodze School of Medicine. Abaningi baya sola khonoko besithi akulancedo ngoba imisebenzi kayikho njalo kabahlawulisi odokotela ngemfanelo. Uthini ngakho lokho mnumzana Chuma?
UPresident wethu useMasvingo eGreat Zimbabwe University lapho avula khona iSimon Mazorodze School of Medicine khona ngale eMasvingo. Siyakwazi ubana esinye isikolo esasivele sikhona kudala ngeseUZ lalapha ebukobulayo eNust kathesi sokule esinye ngapha eMasvingo esesivulwa officially khonoko kutshengisa impumelelo lokuhambela phambili okwenziwa ngumongameli wethu ukuthi sithuthukise isigaba sethu noma kusiba lama brain drains odokotela bethathwa kodwa thina ngapha sizabe lokhu siba trainer mhlawumbe nxa umkhono wethu siba right abanye sizabe silokhu silabo khona. Kuhle ukuba le human capital khonoko esikwenzayo. Into eyenziwa ngumongameli wethu siyayincoma kakhulu.
UJoseph Chuma ngomunye wamalunga eCentral Committee yebandla leZANU-PF exoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Sibuye sezwa umbono kamnumzana Efi Dlela Ncube, umcubunguli wezombusazwe mayelana lalolu daba.
Lanxa kukuhle ukuthi kube lezikole eziningi zokufunda, ukufundela ubudokotela, ukufundela ubunesi obugqwetha ukuba ngu-accountant, okukhulu yikuthi abantu labo nxa sebefundile bayithole imisebenzi ebhadala imali eneleyo enza ukuthi bakwazi ukondla abantu ababo. Ungakhangela khathesi odokotela bathwele nzima kakhulu, kabaholi lutho, bayehlule ukufundisa abantwana, bayehlule ukwenza noma yini, sengathi azange bayafunda ezikolo. Ngakho-ke yikho okuqakatheke kakhulu khona lokho ukuthi kulungiswe umnotho okwedlula nje ukube kuvulwa izikolo lapha lalaphana, ngoba kulula phela ukuvula izikolo kuyo yonke indawo, ungazivula uzivule uzivule. Kodwa umbuzo uthi lezo zikolo zilethani kulabo ababe sebefundile kuleyo ndawo? Kulapho ehluleka khona kuhulumende, kukhona lokho, kulapho kufanele kunqandwe khona izinto. Okwakhathesi uyehluleka kakhulu, kuyadingeka ukuthi abantu abazabe sebefundile bayithole imisebenzi njengoba senge ngasho, kodwa bangayitholi nje kuphela, bahole imali enengi ehambisana lemfundo yabo nomsebenzi lo ababe bewenza, kungakhathalekile ukuthi bathi. Okwakhathesi bonke abantu abaqhatshwe nguhulumende abafundile, yebo bafundile, kodwa kabaholi imali.
Kwenziweni ke Ncube?
Akulungiswa ke khona lokho. Okwenza bangaholi imali akula mkhono oqondileyo, okwenza umkhono ungaqondi ezepolitiki kazibanga kahle.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ngumcubunguli wezombusazwe. Okwamanje sizweni udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ababona ngokwenzakala emphakathini abakuhlangothi lwe-UN Global Humanitarian Overview bathi kulabantu abaningi emhlabeni onke jikelele abadinga uncedo olutshiyeneyo. Umnumzana Martin Griffiths ophethe uhlangothi olubona ngokuhlenga uzulu uthi bayalamba okumangalisayo abanye abantu ngenxa yokudumala komkhathi lokunye. Uthi impilo yabantu inzima endaweni eziningi emhlabeni wonke jikelele. Esethula umbono wakhe ngokwenzakala emhlabeni wonke jikelele ku-OSCE Development Assistance Committee Peer Review, uNkosazana Swamandla Power okuhlangothi lwe-USAID uthe lo nyaka kukhanya kulobuzima ebantwini okwedlula iminyaka yonke. Uthe umhlaba wonke jikelele ubhekane lendlala emangalisayo, ukudumala komkhathi okwesabekayo okubangele ukuna kwezulu lesikhukhula endaweni eziningi ezigoqela kwele Pakistan kanye lokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Uthe akulalizwe elilodwa elilamandla okuphatha konke lokhu ngoba kufuna abantu bebambisane sonke isikhathi ukuze uzulu aphile kahle. Uthe imizamo yokulisana lezehlakalo lezi siphambaniswa ngumnumzana Vladimir Putin, umkhokeli wakwele Russia ohlasela ngamandla kwele Ukraine. Uthe kuhle kakhulu ukuba amazwe amaningi aphathisane lele Ukraine ekuncedeni iziphepheli ezisabalale umhlaba wonke jikelele. Uphinde wathi amazwe amaningi aseguqule imithetho yawo esenzela ukunceda ele Ukraine elihlaselwa ngele Russia. Uthe lokhu yikho okufunakalayo ngoba akulalizwe eliphumelelayo uma lidonza lodwa. UPower uphinde wathi ukubambana lokusebenza ndawonye kwenza ukuba abantu bazizwe beyingxenye yomhlaba. Uthe okwamanje kunengi okungenziwa ukuze kunikwe ukudla abaswelayo emazweni atshiyeneyo. Uthe lonyaka elemelika selisebenzise amabhiliyoni edlula ijumi lamadola, $11 billion, yokunceda abaswelayo lokuthuthukisa abanye emazweni atshiyeneyo. Uthe njengalokhu okwenziwa ngomnyaka ka-2016 kuncedwa eleSomalia ekuliseneni ngendlala eyesabekayo, kumele amazwe abambisane njalo ukuphandela abaswelayo emhlabeni wonke jikelele. UPower uthe abantu badonsa nzima kwezempilakahle ngoba sebephila kwesikhathi esifitshane. Uthe kuzwisa usizi ukuba amazwe ehlulekile ukubuthanisa imali efika phose amabhiliyoni angamajumi amabili, $18 billion, yokuvuselela isikhwama se-Global Fund. Kwezokukhudumala komkhathi uthe elemelika likhathazwa ngenhlupho ezibhekane labaswelayo abathole nzima ngenxa yezehlakalo ezibangelwa yikungani kahle kwezulu, ukuthunqa kwentuthu ezibangela ukufiphala komkhathi lokunye. UPower uthe bazimisele ukunceda amazwe athiyeneyo ngokwethulela uzulu inhlelo ezizalimukisa abantu ngokukhudumala komkhathi. Uthe kumele amazwe amanyane njengalokhu akwenza kwele Ukraine ukuze kunqatshelwe izehlakalo ezithwalise nzima uzulu. Uthe nxa kungenziwanga konke lokhu umhlaba wonke uzalahlekelwa okumangalisayo.
Belilalele kudaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi selifinyelele ukungena esigabeni se-Super 12 kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Australia kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umngoba ukwenza iqembu lamashevens iqembu lakho leScotland ngama wickets amahlanu emdlalweni walo ocina wesibasika group B yikho kwelenelise ukuthi lifinyelele isigaba seSuper 12. Intatheli izindaba ezemidlalo uPraise Dumidlakama uthi ukuphenduka kwamqeqeshi uDave Houghton yikho sekudale umehluko omkhulu ekudlaleni kweqembu leZimbabwe lona ebese liphenduke umthatchuzwa eminyakeni edlileyo.
So kule improvement enkulu kakhulu since uDave Houghton waqalisayo ukukhotsha amashevens ngoba singakhayela iperformance yabo throughout tiku tournament yona leyi bawile 2 badliwa eyodwa la yona leyi abayidliweyo kube ngama mistakes abo awe batting ukuthi bebe rush ama shots abo. Isikole kade besidinga bese sincane kakhulu into sibone namhla iIreland corrector bona behlwaye ukuyenza beyithaya iWest Indies.
Intatheli izindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lingabe liphumelele ukuyadlala kusigaba seSuper 12 kodwa kumele lilungisise indlela elidlala ngayo.
Badlale kuhle sibili kodwa sisiya phambili ngibona ngathi kumele silungisise ikakhulu laba abaqalisa ukuthi ukuthi ibhola ngoba singaluza ama wickets ngokuphangisa kungasiphambanisa kuya phambili ngoba kathi sisehlangana lentshantshu sibili
kusigaba seSuper 12 iqembu leZimbabwe likusiba sikaGroup 2 ndawonye lamazwe abalisa ele India, Netherlands, Bangladesh, Pakistan kanye lele South Africa kusiba sikaGroup 1 kulamaqembu abalisa ele England, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Afghanistan kanye lele Ireland amaqembu azaphutsha imidlalo yesigaba seSuper 12 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane kuzibaya zombili yiwazadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano semi-final udlakama uthi kufinyelela ukudlala kusigaba seSuper 12 kuvele bekumele kwenzakale ngoba ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe akuzinga laphezulu emdlalweni kakhilikithi
siya kuSuper 12 kathi sesiyahlangana lezinkulu yikho lapho sesizabona khona ukuthi improvement yethu le isifikisa ngapi ngoba sobala kathi sikuthi asikho kuma-teams lawa asingathi ama-associate nations thina silapho ke kulezi ezinkulu but nxa sikwezinkulu singaphi thina ngoba sesiyahlangana nabo-India kusouth Africa ngamathimu amakhulu
imidlalo yeSuper 12 iqala kusasa ngomgqibelo lapho eAustralia elizadlala khona lele New Zealand iqembu leZimbabwe lona lizadlala ngomvulo lapho elizadibana khona lele South Africa ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji
Pity was a Friday my darling was a Friday
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo ophuma kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lakhe kwezomculo elithi Mawiza yena ke ucula umdumo wekwayito asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda
wekwaito uthandwa ngontanga njalo inengi labo lithi libizwe lisabele kulumculo silomfana wekasi namhlanje siya kwamukela moyo labalaleli bafuna ukwazi imbali yakho
izilami ngowizidomo moyo olomculo ngomawiza mphuma entumbane entumbane kogogo mfunde ophuma high school ngafunda la Black Polytechnic kathesi mfunda eNUST ngistarta iBcom in finance
uthi waqala ucule esafunda esikolweni esesekondari ephekapheka imiculo yakhe ngapha echaya isikolo njengesikolo
ucule ngiqale empuphuma high school asikukhwaya lakuthi lama club after that ngahlangana lothovini ngabe ngicula ikwaito yena bechaya imiculo we-hip hop ngomunye engathi umgumile so kathesi yonke ngishaya yona ikwaito
uWisdom Moyo oziwa ngegama lokuthi ngumawiza exoxa lapho lo Ezra Chisa Svanda kulive talk namhla sikhangela udlakela lokulwisana ngezombusazwe osolusabalele elizweni ngaphambilini kokhetho lwama-by elections enCiza singekehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abahlali baka Ward 4 benCiza laba ku Ward 2 eMatopo esigabeni seMathabeleland South bayavota kusasa kukhetho lokudinga amakhansela kulandela udlakela oluqhamuke kulezi ndawo ngempelansonto edluleyo kuliviki kuhlelo Woza Fridays besilomculi osakhulayo odabuka kobulawayo uWisdom Moyo odume ngegama lokuthi Mawiza silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhla olivalelisayo nguGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ntambama
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.